VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ngolwesine ekuseni mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC nemuli yomunye umnumzana Morgan Tsvangirai, kulandela ukuthi abantu bengaqoki impahla ezinempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula. Kambe lokhu kuqondile na?
Kuyafana ukuthi nxa umuntu angazabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe, kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amachembu. Kodwa mina ngithi mina uphawu lukaTsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC.
Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala, njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uzulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe.
The use of state-sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members and union leaders will be familiar to long-time Zimbabwe watchers. And it has undercut claims that the country is on a new path.
Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe lembono yakho. Kulokufuthelana phakathi kwamalunga ebandla le-MDC lomuli yomoyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli waleli bandla, kulandela imbiko yemuli kamnumzana Tsvangirai yokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokukhumbula umoyi. Isikhumbuzo sikamnumzana Tsvangirai owabhubha ngenyanga kaNhlolanja nyakenye sizenziwa eHarare ngomgqibelo. Isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Jacob Mafume uthe ibandla lakhe kalisoze lilandele isicelo lesi ngoba lizithatha njengengxenye yemuli kamoyi. Unina kamnumzana Tsvangirai wake wathi kafuni ukubona umnumzana Nelson Chamisa kungcwatshwa umoyi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ngikhola kube lephutha lapho njengoba sisazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wayengumongameli weqembu elibhalisiweyo. Kuyafana ukuthi nxa umuntu angazabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe. Siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amachembu. Kodwa mina ngithi mina uphawu lukaTsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC. Ambona lapho kuphambanisekile, kabayekele abantu bagqoke impahla abazifunayo. Nxa unguwe ZANU PF ufuna la ukugqoka impahla yeZANU PF angikhulule ungawaliswa. Kodwa kube liphutha lapho.
Ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala?
Phela njengoba sisho ukuthi engxenye isizathu sikuthi ngesokuthi kubuye umuntu wonke, ngoba ngizwe bona abakhuluma eredweni besithi bona umnumzana Tsvangirai waba nelunga likahulumente engu prime minister, kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader owayengelamanga kwelini uhlobo. Kodwa ngaye ngumuntu weZANU PF olanjwayo khathesi, ngaye lokho kungakhulunywanga. So abantu be-MDC bangazihluphinge ezingamsebenzi, kabayekele abantu bagcokele impahla abazifunayo. Ukuthi wayengu-national leader akula msebenzi. Uphawu i-brand iqakathekile, umbala obomvu kawugqoke.
Siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-FA uTsvangirai kwaba lokuphoxana phakathi kwemuli kaTsvangirai, kakhulu unina, ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo esezibangele khona.
Singasazi phela njengoba kuyinto eyemuli, kukhulunywa emulini. Nxa umnumzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance, enguye yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai, angikholi ukuthi unina usele thuba lokuthi abe sekhuluma. Lokhu khathesi sokusebenza iqembu istructure yeqembu awusukuwemuli uTsvangirai wayengasimuntu wakuTsvangirai wayesemuntu weZimbabwe MDC supporter yalenze eZimbabwe so nxa ke kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa wakathi sina meeting so ezemuli kazi fa uceleni sokukhulunywa into esihambelana leqembu leMDC alliance izisiqondane lesenzakele leso
wena ngokubona kwakho ubona ungani kulobudlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lo mnumzana Chamisa
siyazi kuyinto esegcene soba ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondalelo ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayenga thandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sitsho fowethu ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khona esenzakaleni emelela iqembu le-MDC alliance laba abathi abakhona naye ngokuthi wayelobuhle udlalana lozibani bani kumbe wayengu-Elizabeth kumbe uLokedia alokhu vele angibonkuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawoyinye sibambanise abantu so asithini okathesi xa kungelakudlelana phakathi kwaTsvangirai layizihlobo zakuTsvangirai makube eceleni kukhangelisiswe ukuthi idili leli liphumelele.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Untungameli Inkomo e-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Center for Strategic and International Studies khonapha e-Washington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intatheli zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lokudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende kwezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba nenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yukuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuze vula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona pha eMelika ngike ngazama ukumthumela imali yeschool fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development i-USAID eZimbabwe umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Ukwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwedula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethula kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 uzakwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zevulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiphotho ku-WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesihlanu ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Time of Disinformation. Umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia, i-World Press Freedom Day yasungulwa ngumanyano we-UN General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uhulumende uthi usethole umhlaba lapho azahlalisa khona kutsha abantu abahlaselwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai eManicaland basala bengelandawo zokuhlala. Lokhu kuvezwe ngumongameli Mnangagwa izolo iseMutare, njalo ugcizelele ukuthi uzaqala akhulume lezinduna ngalolu daba. Uthi abantu laba bazakhelwa izindlu endaweni engavamanga ukuhlaselwa izehlakalo ezinje. Umgcini sihlalo webhodi yeqembu leHighlanders uLukho Mkandla uthi isiphathamandla saleli qembu ebesesiphelelwe ngumsebenzi uNhlanhla Ngwenya uzabe elokhu esebenza ehofisini yakhe kuze kuphele umnyaka, lapho okuzathathwa khona isinqumo sokuthi icontract yakhe iyaqhubeka kumbe hayi. Uthi ibhodi ilandela umthetho ngokwenza lokhu. Sokumiswe umsebenzi wokwesikhatshana umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leBoso uModern Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo ngalolu daba. Lokhu kulandele umhlangano webhodi lomgcini sihlalo uKenneth Mhlophe abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokungaqhatshi uDube okwesibili, kodwa bona bathi isizathu yokuthi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo le ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Siyabonga ngohlelo oluhle lisinika lona. Thina silenkinga lapha kwela Mandebele esigabeni seGwanda South. Silobaba ongu-MP wabhethiniko Ncube. Hayi, Ncube useless man. Sile challenge yamanzi. Akulazibhorani sinatha amanzi angcolileyo. Kodwa sithi silomeli. Hayi madoda, asazi abantu bezandla ukuthi banjani. Kubuya ama-election lapha ka-2018, wabuya umsekeli kamongameli uChiwenga ekhuluma ukuthi kuzakhiwa idamu. Wabuya ama-China aza ku-site akha izindlu njengoba buya lezi zinto zokubana bazoliqalisa lelo damu ukuthi belakhe. Kuthe khonaphana sokuseduze ukuthi kubuya ama-election basebekhona, sokuthiwa hhayi liyababona nampa ama-China sebeyuzowakha idamu, sizaqhathaba izakhamizi lokali khonapha. Awu, sajabula kanjani kati yesh sibhadwa amehlo. Manje sikhuluma kanje lalawo ma-China wasekho kusayithi, sehambile ngoba kula mali yaphuma kwakuyikhampeyini yokubamba abantu amehlo. Bantwana bakamthakazi, vukani lishiyane lezanu p f le.
Sawubona msakazi wami omuhle. Okhulumayo uNkosi yaziNxumalo ovela le emakhaya eNkayi endaweni yaseMazimabili. Msakazi wami, ngiyezwa udaba luxoxwa la emsakazweni ngendaba yokuthi kufanele ukuthi amathambo abantu abafayo babulawa ngugrawundi agejwe ahambe ayongcwatshwa kabusha. Lokho angiboni ukuthi kuyosiza ngoba vele lo government osiphethe akanancedo. Lokho angenayo nje embusweni ayikho into ayenza, ngoba ukuyagejwa amathambo abantu ayikho into ezosiza, ngoba kuvusela abantu amanxeba. Phinde uyokhala kabusha ukubona amathambo omuntu owashonayo, kube bona baxolisa ngaleyo ndlela abaxolisa ngayo. Kodwa mina ngiboni noma bengaxolisa kuyefana, ngoba ngeke uxolise into eyenziwa ngamabomu yahlelwayo. Uxolisa kanjani into? Kufana ukuthi ngigxobe ngabomu ngibuye ngithi sorry. Ma wena uxola uyisiphuphuku sami. So ngcono bayiyekele nje le ndaba yamathambo, kungenziwa lutho, bayiyekele ngoba vele lento yinto yangabomo. Angithi besichazele kuqala ukuthi leli gama elithi kugrawundi, what is kugrawundi, besichazele ukuthi yini naleyo. Ngoba shukuthi ma siyovumela ukuthi baxole besixolise siyoba yimethi yabo la basulela khona udaba. Amashona akasixolele asiyeke sinje. Angiboni ukuthi kuyosiza ngani lokho, ngoba manje ngikhuluma nginja ngikho ezweni lakithi. Ngisezweni lase-South Africa sibizwa ngamagama, sibizwa amakwerekwere ngendaba yephathi le ebusa yamosha umnotho yalibulala izwe lafanya finish. Ma uye emakhaya iy'nhliziyo ezibuhlungu, abadala baphenduka sengathi mhlampe ngonyawupe bazacile baphelile, akukho okudliwayo, akukho lutho. Kodwa bona bakhuluphele badabuka, badla imali, badla amadola, iy'ngane zabo yifunda emazweni la kunomnotho khona, badla yonke into. Macaphuna kusale thina sihlupheke, abantu bakithi nje bavotela mahhala, ayikho into abayivotelayo. So kufana nokuthi nje asinawo uhulumeni, asinawo upresident, ngeke ukuthi uthi usebenza kanzima uma uye ekhaya uphinde uthathelwe izinto. Babonjalo. So hayi, upresident asinayo, thina salahlekelwa nje unkomo. Akekho omunye umuntu ophinda alibuse leli lizwe libe right. Ngcono besinike nje indawo yethu sibuse kwamthokazi, behlale bebodwa le emagundwaneni. Ngiyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7. Ngenjabulo enkulu, ngiyabonga kakhulu kini ngomsebenzi elisenzela wona okusazisa ukuthi kwenzinto okwenzakala ekhaya. Lapha likhuluma lo Pin Ndlovu or Pineapple Ndlovu, ngise-Johannesburg eSoweto okwamanje sisebenza silapha. Mina bengithanda ukuphawula ngendaba le abayenzayo ukuthi bathathe amaplazi baphinde bathathele abantu abamnyama amaplazi, bathi bafuna ukunikeza abelungu amaplazi abo. Laba bantu laba le nto abayenzayo kufana nokudlala, ngoba okungayenza ukuthi abelungu babuye bhegi eZimbabwe akusiki ukuthi bebanikeze amaplazi. I-ZANU-PF ayinamali yokunikeza abelungu amaplazi. Bona into abangayenza nje ikuthi bayenze umthetho usebenze elizweni. Umuntu onecala aboshwe. Then abantu bazoza, abantu ababizwa ngomlomo ukuthi wozani manje mina sengimuhle, wozani izombuka, haa. Abantu beza ngemsebenzi yakho. Hayi ukuthi manje bazothi basusa abantu beZANU-PF, basusa abantu abahleli emaplazini bafuna unikeza abelungu. Ayisebenzi kanjalo. As long umthetho yabo ingamanga kakhulu noma bangabanikeza back abelungu ngeke babuye. Ngiyabonga.
Labo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Sithatheleli thuba ukubonga njalo abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Umusa Mazibuko uthi namhlanje uvuka njani sisi, siyabonga indaba elisethulela zona. Ngibukele ngeseRandberg eSouth Africa. Lo kuzayisa Maita usinike inombolo yakhe, kodwa hayi kwalamhlanje ungabhala umbiko wakho sizawubala emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amapholisa e-Iran asebophe abalwela ilungelo lezisebenzi abatshengisele ngokuthula esigodlweni salelo lizwe iTehran benanza International Workers Day. Inyathelo le-Iran liqinule kakhulu abalwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ababone kusenzakala bathi kubotshwe abantu abedlula amashumi amathathu lesihlanu i-35 phandle kwephalamende e-Iran ngolwesithathu. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzisa ibutho lalo ukulungisa ingxabangxoza eseVenezuela, kodwa ugcizelele ukuthi eleMelika lifuna ukubona kuqhutshelwana umbuso ngokuthula. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Angikhola, alikafiki kulelo, angikhola. Amuhoza sibili kuzaba wesi kuya kwesikhamba.
Yabo ke, hayi, isikhambele phambili ke leyo nkulumo. Kwezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lama-Democrats ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo oka-2020, ngusodolobho we-Indiana umnumzana Pete Buttigieg oyisitabane. Umnumzana Buttigieg oleminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa i-37 ngabufihli ubutabane bakhe, njalo uchadile lomunye oyisilisa. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Bernie Sanders yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lama-primaries ama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuxedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikamnumzana Buttigieg zivalisa ukubhidliza uhlelo lo-Electoral College ukulondoloza ezemvelo kanye lokuthi abantu abayizitabane bengabandlululwa. Ukuhlandla lethu lesithathu esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 namhla sihlaziya lolu daba sile ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Duma Phimema, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe eleMelika lingemukela na umongameli oyisitabane.
Angikhola, alikafiki kulelo, angikhola. Amuhoza sibili kuzaba wesi kuya kwesikhathi. Khangela njalo ukubana ama-Democrats yiwo anganamukela abantu laba abeninjalo. Kodwa ngasesiya ku-general election, kula bantu laba abagama evangelicals, ama-church labo, yiwo abangani bazamdonsela phansi kakhulu. Njalo sakwazi, ngeke njalo, ngeke uzakwanisa ukutshintsha izinto bamthakazela, asazi njalo.
Singathi balutshwana yini kumbe baningi abemukela laba bantu, njalo yibaphi? Ngoba nxa useZimbabwe yabusizwa kuthiwa hayi, amazwe abantu abamhlophe abalandaba lakho lokho.
Nxa kulo mthetho othi wona kabamukelwe, ngisho kakhulu bayamukelwa. Njengabantu laba njengaleli e-America balamandla, balemali yokukhuluma bakhankase bekomplaina nxa kule into abazibonayo nxa bebanjelwa. So kukabili kwezinye indawo into i-America i-divided njalo ngama-states. Amanye ama-states they are more liberal, ayamukela singase Western side of California bekhona ngale bamukela kuhle kuhle kodwa ngabuya kuma states la nganamo conservative more Republican abamukelwa kakhulu kakuhle ikubona even kumanye ama business nga ungafika ufuna ukuchata sike siyabona amanye ama story ku news nga ungafuna ukuchata ufuna cake njili abantu be same sex marriage kuningi zethu nesulu uyala ukuthi angisho ngilungisele cake ngoba abanye abavumi lesi simo sabantu abanjalo so kuzaba nzima ngibona ngani is too early ungano angiboni ukuthi uzakuya kachana lo umuntu lo
labo ke abanye abamemukelayo njalo lasekukhulumile so far singathi kukhona yini okunye angakulethela abantu okutsha
umuntu ongalo sesemutsha I think kuma 37 very young ulethuba lokubana excite abantu abancane young people ingaphunuka into zibamba impilo yabo I think ingaba lethuba lokuthumelela kuma primary ema Democrats I think lapho anganxisa khona because oBiden, oSanders, bonke owarini labana abantu sebekhulile kodwa lo sesemncane kakhulu ulethuba lokwane ngatshintsha izinto azamthakazelile abe muye njalo onqobayo kuma-primaries ama-democrats
lo ngumnumzana Dumaphi Mema ingcwethi ecubungula izombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseDallas eTexas Kwezomculo namhla sikambalo likhwa okancube osanda ukuthatha indondo kumnama 2019 awards ungumhlabeleli njalo uyimbongi uthi uthando lwami
Dear darling sithandwa sami my sweetheart my honey uyisiqabhobho uyisiqamla mayezi my chocolate my thambo lenkukhu uyisimomondiya ungusomoya wami awu sithandwa thatha uthando lwami
Ngiyesaba uthando lwakho ungiphendule ngaba ngohlanyayo ngenxa yolwakho uthando dali ngilala ngingalele ngiphenduke ngizaphenduka ngikhumbula wena sithandwa obakho ubuhle bumenjalo ukubobotheka kwakho ungenza ngikhotha khuhle imlomo uyinkanyezi yenhliziyo yami thatha uthando lwami sithandwa
lo ke kalikhwa okancube siyakhumbula ukuthi ke wathatha ke imendulo kuma nama 2019 awards ene uyimbongi njalo ngomhlabeleli ubesithi thatha uthando lwami singalugqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ukuloku futhelana phakathi kwebandla le MDC lemuli yomoya umnumzana Morgan Tsvangirai kulandela eyokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula kambe Njalo elemelika lithi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya ingazimiselanga ukuletha inguquko. ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.